Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthandono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 24 Zibandlela 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa athi akusilo qiniso okukhulunywa ligqwetha umnumzana Kutsai Gadzere owephuka ingalo ngesikhathi ezama ukumela amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change abotshwa eBuliriro eHarare mhlazi ku-14.
Uhlupho eZimbabwe yokuthi asikabi lamapholisa awelizwe. Amapholisa ethu adirectwa libandla elezana.
Omunye owesifazane obesetheswa icala lokuthengisa izidakamizwa elokitshini lentumbane uyalandula icala aletheswayo.
Amapholisa entumbane lezakhamuzi lamatitsha labantwana besikolo bentumbane high school lamanye ama-colleges akhona apha entumbane bahlale phansi bananzelela indaba yama-drugs, drug abuse.
Ukudaba luphathelane lezokhetho lamhlanje sihlaziya umumo owezombusazwe silomnumzana Greta Vodloza Sibanda.
Kodwa ngiyakhuthaza njalo abantu ukuthi abantu ngabe bayayekela ukudlakela, abe abantu bahamba bayavota kuhle, bavotele lokhu abakufunayo, bengazange balwisane.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa athi akusilo qiniso ukukhulunywa ligqwetha elilwela ilungelo likaZulu umnumzana Kutsai Gadzere othi watshaywa kakhulu yiwo wephuka isandla sokudla ngesikhathi ezama ukumela amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change abotshwa eBuliriro eHarare mhlazi ku-14 kuyonale inyanga esetheswa icala lokufuna ukubangela udlakela. Embikweni owethulwe izolo, isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthi uKadzere wazama ukuwavimba lapho ehambisa ababotshiweyo esitokisini seBuliriro wasebotshwa ngoba ephazamisa umsebenzi wabo. Ubika weqa emoteni yamapholisa ezama ukubaleka wasephuka ingalo. Okuningi ngombiko wamapholisa lokwenzakala kubotshwa abe-CCC eBuliriro asikuzweni kusithandekile Mhlanga weStudio 7.
Umnumzana Nyathi uthi isiphathamandla se-CCC, umnumzana Costa Machingauta, waqoqa umhlangano ngokungekho emthethweni eButiriro elamalunga ebandla lakhe afika amakhulu amahlanu, i-500, begqoke impahla ezilempawu zaleli bandla. Uthi abasekeli laba bavimba umgwaqo weMvumba Crescent, Dehwe Road, Makoto Road, leButiriro OK Rank, okwenqabela ababefuna ukwedlula ukuthi benze njalo. Wengeze wathi amapholisa azama ukutshela umnumzana Machingauta ukuthi achithele umbuthano, kodwa amalunga aleli bandla aqalisa ukwethuka amapholisa ebahaya. Kwathi abatsha be-CCC babulala izivalo zeinye indlu benqaba ukubotshwa, njalo bajontsha umakhalekhukhwini. Kwabotshwa abangamachumi amabili lane ngalelo langa, kodwa umnumzana Machingauta ubikwa wabaleka waze wazinikela emapholiseni mhlaka-18. Umnumzana Nyathi uqhubeke wathi amapholisa aphinda abopha umnumzana Kadzere ngemva kokweqa kwakhe emoteni amusa esitokisini seButiriro, njalo bathi befika wenqaba ukuwamangalela ngoba evuma ukuthi ngempela ayisiwo awamlimazayo. Wasekhululwa ukuthi ayekwelatshwa. Uqhubeke wathi umnumzana Kadzere waphenduka esitokisini mhlaka-15 kuyonale inyanga asethatha umbiko we-warned and cautioned statement ngesiNgisi kucala ayeletheswa. Kodwa dukuduku waphenduka mhlazi ku-17 esetshintshe ingqondo esesithi watshaywa njalo wantshontshelwa okuludaba olusadingisiswa ngamapholisa. Umnumzana Nyathi ugqibe wathi amapholisa asebenza kuhle lomphakathi njalo akulunganga ukuwaqambela amanga njengalokho okwenziwe ngumnumzana Khatsere. Ukuhlaziya loludaba sixoxe lomnumzana Mbuso Fuzwayo olwela ilungelo loluntu engumqondisi wenhlanganiso ye-Ibhechu likaZulu oyake abotshwe ngamapholisa.
Uhlupho eZimbabwe yokuthi asikabi lamapholisa awelizwe. Amapholisa ethu adirectwa libandla elezana. So ukuthi ngithi amapholisa akuchoyo kuyikho, ngiyabe ngingumuntu ongakazwisisi ilizwe leli leZimbabwe. Kunzima ukuthi sithembe amapholisa ngoba amapholisa anikwa i-political direction libandla lezano PF. Abakhumbulayo ukuthi lo ophethe ilizwe uyemasoni wathi ukuthi wa the police, wa the army, wa everything. And wonke umuntu uma uhlezi ulandela izimo uyabukwazi ukuthi kunzima la amapholisa kuze siwakhulekele siwazwele ngoba ngabantu abahlukuluzwayo, ngabantu abasebunzimeni ngoba konke abakwenza ayisikho abakufisayo, especially kathesi sisiya ekhethweni. Kunzima ukuthi ngithi i-CC iqinisile kumbe niqamba amanga izano lama state institutions osokunzima ukukwehlukanisa kusebenza ndawonye to infiltrate i-opposition. Mina yonke into ngiyayazi ukuthi iZimbabwe i-operator njani, izano i-operator njani, amapholisa ayeZimbabwe kufuze ukuthi ariorientwe ebe ngamapholisa elizwe hayi amapholisa eparty. So konke lokho ngabe kuthiwo ngesisi kanti vele yona izano njengoba ihlala isenza imhlangano daily kuma marketplaces everywhere ba apply yini.
Igqwetha elalimela umnumzana Khatsere unkosikazi Nontokozo Dube Thatchiwona usanda ukutshela iStudio 7 ukuthi bazamangalela amapholisa ngalolu daba. Kodwa igqwetha eselimela umnumzana Khatsere okwamanje unkosazana Thinomutha Shoko wenqabile ukukhuluma ngalolu daba lalo msakazo esithi abakazilungiseleli ukukhuluma ngombiko wamapholisa. Ngimele iStudio 7 ngikhona pha eWashington DC ngingusithandekile Mhlanga.
Omunye wesifazane obesetheswa icala lokuthengisa izidakamizwa elokitshini leNtumbane uyalandula icala aletheswayo. Ilokitshi leNtumbane selidume kakhulu ngezidakamizwa ezibhenywa lokunathwa ngabasakhulayo. Izakhamizi zaleli lokitshi zithi seziphatheka enhlelweni zokulwisana labathengisa izidakamizwa ukuze kube ngcono. Izolo abahlali belokitshi leli bamanyene labantwana besikolo kanye lamapholisa betshengisela ngokufola besola ukwanda kwezidakamizwa esezigcwele kulendawo abathi sezilimaze abasakhulayo abanengi. Bathi njalo lokhu sokubangele abanye babo ukuthi bavalelwe esibhedlela sengqondo esengutsheni. Omunye wabetheswa icala lokuthengisa lezi zidakamizwa ngoyazakala ngelokuthi Mahadebe. U-Ezra Chisas Banda we-Studio 7 uxoxe laye ukuze sizwe ukuthi amapholisa atholeni emzini wakhe.
Ngathi ngababingelela sibili kuhle bathi singamapholisa ngathi yebo, ngathi hayi sizocela ukusetshi. Ngathi alright, bathi bane-warrant of search. Bangikhwela i-warrant of search ngayisayina ngabhala le date ngabhala lesikhathi. Bathi alright mama sangena lezinja. Bangena lenja yaqala yasetsha ayitholanga lutho. Bathi alright nje zisisetshe izimarum zonke. Alright mase singena thina ngani ngezandla. Ngathi hayi likhululekile. Bangena ezindlini basetsha. Basetsha behamba lo mntana nami nawe ukuthi bengiyazikhulela. Ngangaqala ukubhekona le nyanga sibuhlungu. Bangena lo mntana ezindlini zonke basetsha basetsha. Bathola utshwala ama-8 p.m. nange ipokristo ekhaya indaba zilungale bangodela khona ngathi
bathola utshwala ama-drugs abatholanga lutho.
Bangena endlini yabafana bathi bengena endlini yabafana ngathi ade nihlezi nesithi mvumo umntana wathi amaphosa engena ngapi endlini yabafana ngathi kathi indaba ungangenanga labo Bathi ah all right mama manje wangena bonke kona ngale. Basitha basitha kona ngale. Bathi ephuma bathi bona bathule in. Ibhali uphu uqala noma thuphisi okufakwe in i-tissue. Not as it was. Nabantu asihlala lapha abasemsebenzini bonke. Asikwazi thalo. Ingakanjani singabafonela yini sibuye lapho. Akuthi aya akusinge sibafonela. Bangile endlini yamankazana. Bathola amafutha okugcoba izilonda. Umntana ko uyasibuka izivuno. Yasibuka izivuno. Ipump. Isibuka ipump. So kusuke phapa sezimgcoba ngani. Ndotho kuyaqeda ini izilonda. Bathola konke. Lo mntana wangenkazana lo ngani uyaleje ukudla kahle. Ngicela babe hamba ngoba bantwana ngathi epolice
basibabopha abantwana
basibabopha abantwana
babopha bangani
abaphethu
abantu bakho
umntana nami lo mntana wamahlala nami
umntana wakho umfana
oyinkazana
ongalani
ole 27 years
umfana wombobuleyo
umfana wombobuleyo
bamekelile
ngizothukela ngibazi vele court
vele court
leso ke isakhamuzi selokitshi leNtumbane esazakala ngokuthi nguMahadebe. U-Ezra uphinde waxoxa lesikhulumeli samapholisa u-Inspector Bednico Ncube ukuze sizwe uhlelo abalwenze labazali kunye labantwana besikolo esokuzama ukuqeda udubo lwezidakamizwa kuleli lokitshi.
Amapholisa eNtumbane lezakhamuzi lamatitsha labantwana besikolo beNtumbane High School yamanye amacolleges akhona phe eNtumbane bahlale phansi bananzelela indaba yama drugs drug abuse obekulombiko ukuthi kulabantwana abangu 17 abadigenwayo ngedrug which was not true anywhere but sesithethe isikhathi lesi saboda iNtumbane yonke siyenza ama campaigns sitshela abantu silama stakeholders ukuthi abantu abatshane lezidakamizwa bathane labo njengu bathane le manje sisebenza lezakhamuzi zonke abantwana besikolo nje wanibona bengemva kwami lapha lezakhamuzi zonke sikulandela ukuthi amapolice last week ayenze iraid abopha uLydia Mthimkulu esidiscover ukuthi uLydia Ndlovu ecathela amacala akhe she since been remanded in custody ngendaba zoku abuse ama drugs etshengisela abantwana besikolo etshengisela abantu lapho kodwa namhlanje into esinanzelelayo yikuthi kungafanani lokuthi intumbane lama drugs amanengi into esinanzelayo ukuthi abantu bentumbane community ile isisukumile ukuthi yonke ihlangana lama police ilwa lama drug abantu ama drug abusers abantu abathengisa ama drugs i community yeNtumbane isibonile ukuthi i awareness they are now fully aware of ama problems ama drug
leso ke isikhulumeli sama police kobulawayo u inspector Abednico Ncube obekhuluma ecingweni lo Ezra Jesus Banda we studio 7.
Asamben matuta siyo vota.
Asamben matuta siyo vota. Si vote ngenkolo.
Asamben matuta siyo
vota.
Ukudaba oluphathelane lezokhetho namuhla umgcini sihlalo wecommission ebona ngezokhetho ezek unkosikazi Priscilla Jigumba uthi nxa umongameli Emerson Mnangagwa engethula ilanga lokhetho akula lutho ngaphandle kokuzama kokuzamazama komhlaba okungalumisa. UJigumba uthi nxa kungaba lezikhalazo ezokhetho ilanga selibekiwe kuyabe sokulinda ukhetho impumela yalo ukuthi iphikiswe hathi ukuthi kumiswe ukhetho. Ngesizwe amazwi kaJigumba.
The first thing to take note of is once the president has proclaimed the election date, there is nothing short of an earthquake which can stop the election. So whether candidates scrutinize the voters' roll, whether they see any anomalies in it, whatever the anomalies are, whatever legal recourse that they have will not stop the election. I want that to be very clear, and that's the law. Nothing stops an election. If there are any anomalies in that voter's roll, what is at candidates can avail themselves to any anomalies to possibly challenge the outcome of the election. But whatever legal recourse is at hand cannot stop the election. And I think the Chief Justice was quite clear in his interpretation of the law. Nothing stops an election after the proclamation of the election date. What candidates can do for whatever reason and whatever their opinions and views are is actually use anything that they come up with to challenge the outcome of the election.
lawo ke ngamazwi kamgcina isihlalo wecommission ebona ngezokhetho eZEC unkosikazi Priscilla Jigumba. Ukhetho njengoba soluseduzane nqa umongameli Mnangagwa engasayina ugwalo lokwaba izigaba zokuvotela idelimitation kutsho ukuthi kuyaba sekulenyanga nje ezilutshwana ukuthi ukhetho lwenziwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Greta Vodloza Sibanda.
Ya, ngibona ukhetho lolu olwalonyaka lwa 2023 ngibona luzakuba nzima kakhulu, njalo ngibona luzakuba nokhetho oluzakuba lodlakela kakhulu ngoba abantu abaningi bazodile, kukanti-ke nalabo abakuphawa nabo bayafisa ukuthi ngabe baphiwa ithuba, bayafisa ukuthi ngabe lokhu abakwenzayo kuyabonakala. Kodwa-ke abantu abaningi kukhaninganiselenyambile inhliziyo, ngalokho-ke ngibona ukhetho luzakuba nzima kakhulu. Undaba yokuqibezela angifuni ukuthi ngikhulume ngayo kakhulu kanti ngoba indaba yokuqibezela iyahlupha kakhulu, njalo futhi nje futhi iyanengisa inhliziyo zabantu bangayivota. So abantu abaphuma ngobuningi babo besiyavota bavotele lokhu abakufunayo. Kodwa-ke ngibona ukhetho sibili luzakuba lukhetho oluzakuba nzima. Kodwa ngiyakhuthaza njalo abantu ukuthi abantu ngabe bayayekela udlakela, abe abantu bahamba bayevota kuhle, bavotele lokhu abakufunayo, bengazange balwisane. Ukulwisana into embi kakhulu, into ekumele ukuthi igxekwe ngamabandla wonke. Engibona ukuthi emabandleni kukhanya ngani kuyasilela lokho, ngoba kumele ukuthi kugxekwe kakhulu ukuthi abantu bangabi, njalo abantu bakithi bekerukulwa bodwa bona behlala ndawonye.
Wona amabandla ezombusazwe ubona elayo yini umdladla njengalokhu esiyasikubone nxa sokusele inyanga eziyisithupha ukuthi kwenziwe ukhetho?
Phansi lapha akukho umdladla okhona ngaphandle kokuthi nje kuphela abantu beZimbabwe bavele bahlezi besilwa ama-elections eqeda khonapho bona baqala ukulwa, baqala ukukhulumisana ngezinto zokhetho. Kodwa kathesi nxa sithi ngiyakhangela i-opposition yakithi, ngibona i-opposition yakithi iwiki kakhulu. I-opposition yakithi ayikho, ayinawo umdladlalwana owenzakalayo xa sokusele inyanga, njengoba usitsho ayakukho nje okutshengisayo ukuthi kungaba lokhetho. Kumbe bamelele khona ukuthi khona kuze kubele ama-announcements ama-dates ukuze baqale ukuthi basebenze njalo babonakale nakumphakathi. Kodwa ngibona nje kathesi ngokuthi hayi, we have a weak opposition in the country. Ayikho i-opposition eqinileyo, ayikho i-opposition engamelana lezano PF, ngoba ngibonangani uhulumente okhona le phathi ebusayo kukhanya ngani bona yibo abaqinileyo, laba ababaphikisayo abaqinanga, ngoba kabalazi inhlelo kanye kanye ezizona ezingahuga abantu, abalazi kabenzi lutho. Mani ngathi mkhulume kabalani ukuthi abalenzayo. Ingozi-ke leyo engiyibonayo ku-opposition yakithi, ngoba nxa uzangena embusweni kumele uqale phela phansi. Isintu sakithi sithi umthwentwe uhlaba usamila. Pho ngalokho nxa kungasayenzakalanga lokho, bonani kuzakuba le nkinga kakhulu.
Alo-ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda ocubungula ezombusazwe. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi kulabantwana besikolo lamatitshala abafika phose 180 ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 esigabeni seMashonaland East. Izolo izikolo ezihlaselweyo zibalisa eseMurewa High Nowe Mission leWurungwe Primary. Iziphathamandla zogatsha lwezempilakahle zitshelele liphephandaba ukuthi ababanjwe lomkhuhlane bavalelwe phandle komphakathi ukuze bengathelelani labanye. iphephandaba lobulembu beinternet elezimlife.com lilo daba lokuthi amapholisa athi abantu ababhubhe kungozi zomgwaqo kusukela mhlazi ku15 ngomphalakazi nyakenye kwaze kwafika u15 zibandlela kuona lo umnyaka bafika phose ikhulu lengqenye 148. Amapholisa athi leli nani liphezulu nxa kuqathaniswa lelanyaka enyesikhathi sinye lapho okwabhubha khona abantu abalikhulu lamathumi adlula amathathu 138. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Amajoin studio service siyawazi ukuthi wena emasonweni lambuzidobo mnangaka into ayijeke kuPriscilla Jikomba wezeki uzakwenza njalo umuntu wezeki ngoba uPriscilla Jikomba yi-girlfriend kamnangaka bazala umntwana bonke yikho ama-elections lana umelaba lapha athenga khona iJikomba omnika konke akufunayo ngoba ngubaba umntana le delimitation report le uzenza njengofuna kunika kwi-boyfriend yakhe ngoba mbona into wrong delimitation. Delimitation report yayizoqala le yi-right. But izanibhefu ikala foul what asungeni nje.
Salubonani studio 7 linjani bandla linjani bantu bakithi. Izibuhlungu abantu bakithi abaxotshwa ezibhedlela eSouth Africa. UNkulunkulu angenele aswele usizi njalo eSouth Africa aluba ayikhohlwa lapha evela khona. Ngokubona kwami eSouth Africa sikhohliwe lapha evela khona ukuthi ilizwe ilithole uzibuse kungasikho kudala nje. Ingakatholi uzibuse yayiphila eZambia, iphila eZimbabwe, iphila eMozambique beyiziphepheli bengakatholi uzibuse. Ngemva kwesikhathi esincane kangaka bethole uzibuse sebekhohliwe lapha abavela khona, sebeyibo abaxotsha amaZimbabweans esibhedlela betshisa abanye besenzani. So ngisithi mina aluba kwenzeka uNkulunkulu angenele maZimbabwe kulunge one day abantu bakithi bekhululwe kulobu bunzima. Ngithi uNkulunkulu kangenele kulolu daba lokuhlukunyezwa kwabantu bexotsha esibhedlela. So Studio 7 iyabonga ukuthi lamlike lifunde eyami, ngelinye ilanga ngiyathemba lizayifunda eyami, ngiyilalele lami ekuseni ngikwanise ukuzwa imibono enzama ukuyifaka. UNkulunkulu angenele ngabantu beZimbabwe abaxotshwa esibhedlela, ngilusizi ngikhala ngabo abantu bakithi. UNkulunkulu alibusisa angenele, shuwa lingabe lihlupheke kakhulu.
Sanibonani Studio 7, injani iyaphila? Hayi nami iyaphila mina. Bengilalele umsakazo wenu lana nixoxa nalo eZimbabwe Communist Party banibani mkhwanani. Yabona indlela asuke Paula ngayo yena, naye kubuye kwesinye isikhathi mangimlalele ngathi umuntu o against abantu baseZimbabwe. Ngoba mayezothi yena uyo wafonelwa ngumetro omunye umtshethi abantu ababathintekayo seyuveli abantu baseZimbabwe. Hayi ngicabanga ukuthi usuke hambisana naye ngoba phela umuntu uma eganyile uyaboshwa ngithi. Umuntu uma ngabe enobufakazi uyaboshwa. So yena angalaleli wonke umuntu oletha yonke into nje engcolisa abantu baseZimbabwe. Umuntu uma eganyile uyaboshwa. So into mina sengiyiphawula yena umele bapha abantu baseZimbabwe. Zimbabwe Communism. Kumele bapha abantu baseZimbabwe. Kuyafana nguye lo mkhwanazi nobani nalo mbani ngobani lo munye lo umabhena lo. Umabhena lo ayikho into abayimele, angazi bamele baphi. Sisi mina ngiyilana eSouth Africa. Sisi ngiyila eSouth Africa nginawe since 1995. Qala ukuzwa manje iZimbabwe Communist Party ukuthi isebenzani. Mhlambe inabantu bayo abayisebenzayo. Ya kufanele. Kodwa yena amose ukuthi avumelane nokuthi bonke ububa obenziwa ngabantu besokhonja abantu baseZimbabwe ngoba especially abantu basemathebeleni akekho noyi-one umuntu obamelayo ngoba nomnangakwa naye waye blame abantu basemathebeleni. Angizange ngizwe blame amashona, angizange ngizwe. Uyabona le izinto ezenzakalayo zenzakala ebantwini abangenacala, zenzakala abantwini abangenacala abangenayo abangathinteki ndawo lobo bugebengu. Abathinteki nje ugebengu, umuntu osuke efuna usizo. Uyabona ukuthi uhlukunyezwa ngamashona leni okuye futhi uzohlukunyezwa ngapha. Uyabona ukuthi kahlahla ntamandebele phephe kuthi gcina esihlukumezanayo ngoba le nto esikhulunywa ngomkhwanazo ukhombisa ukuthi umele amazimbabwe umele not imathebeleleni umuntu ozahambisana naye ilokuza izimbabwe community party usemuva kakhulu
yabona sanibonani basakaza bahle lonke kwi-studio 7 yalibingelela umsebenzi lomuhle mna ngithanda ukuthi ngixwayise kakhulu ngebandla le-3PC abangatshoni bezihlupha vele ngokukhankasa serious kakhulu vele thina emaphandleni vele siyalithanda leli bandla kungathi lilokhu zeni irekhodi le ivulwe nje hayi siyalithanda ngaze bebahlukuluze betenqe abantumbe ngasozi bebelazi vese silazi kudala leli bandla le-3PC siyalivotela kuphela utshona bethusele ukuthi bebhode lapha lalapha avele bangabi le ndaba lakho lokhu vele thina vele siyalivotela emaphandleni laba vele siyakwazi lanxa singayezingane singabezanu p f ukwenzela ukuthi kuphela singachawa kodwa vele ngaphakathi vele thina siyakwazi ku-3PC asifuni ukuthi sizivele kakhulu kodwa vele siyakwazi ukuthi singabe-3PC vele bangabi le ndaba lokukhankasa kakhulu ngoba bakhankasa izanu p f izabaqeda ibabulala thina kuphela siyakwazi ukuthi ibandla le-3PC bayekele benjalo labo thina sababona
njani mthakazo omuhle into enzisa ubuhlungu labantu bakithi engihambi kahle kulaphana ebhoda manje kanti ebhoda especially ibhoda ebed bridge why laba abantu besithwalise nzima ma singena kwithi instead ukuthi besamukele kahle singabantu banye why besihlukumeza besikhuthuza besithathela imali kahle kahle icala lethu yiliphi icala lethu ngisadinga nje into yakhona ukuthi why is it that ma singena thina laphela ozene ebhoda basihlukumeza basikhuthuza basidileya basibheka kabi engathi ngumuntu omothile umuntu esize ekhaya bona kuyibo kumele besamukele into le futhi iyomthelela ukuthi kusebenza abantu abanjani kwaphana into le futhi iyomthelela kakhulu le uthi ngobani vele abasebenza khona abasihlukumeza kangaka uthi kambe kungabantu bakithethe sizokhuluma ngathi kawukabi kodwa bafoti lize lisenze kanje bathathela imali ma ungena imoto ubhadala imali eningi nama-roadblock uphuma nje egetini duze ungakazihamba amamitas amangaka kune-roadblock kunamapoyisa akufuna imali ma uhamba lapho usuka lapho uye ngale kubafuna imali badala lokho ama-tolgate ongaqedali be-overcharge abantu into yokubona ibuhlungu mena kanti sabonelani thina ngoba ma singapha kumele besamukele ma sifika ngaleleka but bona basamukele isithethi bazihlukumeza ale nto le kumele ikhulunywe le ngoba one day sobavaolendi kwaphana ebhoye kuyenale ibhoda lana ngokuhamba kwesikhathi angezivumele into yokuthi sihlale sihlukunyezwa abantwana ba
ye ku-studio 7 sanibonani sizacela lisikhuzele lo freedom mubechu lo engakosihlolela vele bengabosinikela into yabo labo gawulele iyadlulela iyaphambili sebesuka nje lokuncane nje sokuqhamuka ngamanga nje adinayo abakwazi ukuthi bayenzela phezu kwempilo zabantu engabo umana ababotshelweni laba abantu be-amarapi ababotshwa besusa ezindaweni zabo yini into erong khonapho elicala yena oyibona ezabe sitshela ngamacala phakathi komphakathi ongakabe sidelele sikhathela amangabo futhi asozilima silamaplani lathi ekugcineni sizafika omunye uzathelele umana so simthathe lathi sike siye mthonisa njakho ngokwenza kumbe banezani yibo bodwa abakwazi ipolitics bangasinyanyisi labo
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Yo, look, I've been around and I'm still here. I've been a thug and I'm still queen. From the dead, but I stay clean. And I know the hate that I stay lit. For 4 years, man, I laid low. Getting bunny, get a chance to blow. I got the lamanj and badan kashan and jang on bobo. But look, but there's my king, but still a young. What tinta mina, what tinta bogot? What linga mina, but voice on my tongue. Shish, that you miss your low. I don't know, capelling, I'll go poke and put on go about put on and you visa cock. Who knows the leeches? You go go back to pull a cock, a pop up a tongue. A sugar lingo, the calling and best. Not a shong at your song as long and bets. I should sell him pep. No capelling as vessel is pep. Look, contending to the bonandaba. Vele siqedele ndaba ndabele boss the level is high yabona leza maphathike langibamba every time ngespitsa lithatha ama lesson and nakata hustle the master the passion and brother discussing and testing best special rap you got it is saka zabantu yenge balunge funga kwa mama ncube hanya bathusa vele baqhuqe hey when I step in the booth oh my god yefunga cross I'm not the kind that you want to cross when I go mic I'm a predator trap me a bury and force to carry your cross I'll divide you into two like Moses I'm a ruthless goddess father forgive me I have sinned that on my hands I've been killing them since
nanso ke ingoma ka awakhiwe sigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singahlangana nje kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama abangenelisa ngokuzwa indaba zethu lilakho ukuya ebulanjini ku www.voaindebele.com olivalelisayo igama lami ngu Chris Gande ngisithi njalo asidibaneni kusasa sikhathi sinye.